Nxa ezafaka imali engange 813 million yezigi ethi ubhajethela ngayo indaba enzulu kangaka eyokudla, kufana lokudlala nje, kufana nje lokuthi akulanto ayenzileyo ngokubana yimali ekhangelele ukuthi iqale ukusebenza kumnyaka ozayo, okuyikuthi nxa uvele siyikhangela siyazi ukuthi kusiyaphela umnyaka lo uyabe ingasathengi lutho. Yikho ngisitsho nje ukuthi kuvele khona ukuhlela inhlelo zakhe ngemali yezigi ekuqaleni, yinto ethiphaza ithemba kuzizalwane eziningi kakhulu ezemakhaya ezikhangelane le ndaba yendlala esabekayo. Kungakho-ke kakutsho nje kakubeke mhlophe obala ukuthi hayi ukhangelele ukuthi indlala izaqedwa ngama-development partners lawo asewanike umlandu wokuthi inkangelelo yakhe iku-110 million ezavela kibo.
Uthi njalo umthuli Ncube, ukudla okuphiwa abantu ngohulumende kathesi sokwenze ukuthi indlala ingazwakali kakhulu ebantwini. Ungathi kuqondile yini lokho nxa likhangela isimo esisemaphandleni njengenhlanganiso esebenza lozulu?
Yinkulumo ethunuka abantu, yinkulumo ethinta empilini yabantu, ilethe ukuhlokoma kakhulu ngokubana ukhuluma into engayisiyo. Abantu baphezu kokugalula endlaleni, sikhuluma kunje, abantu kabala kudla, abantu abakutholi ngokufaneleyo lokho kudla okuvela kuhulumende. Kungakho-ke ukuthi ethi yena inhlelo zikahulumende sezenze ukuthi abantu kuphungule indlala, abantu bangaze bezwa ubunzima bendlala, hayi kakusikho qiniso. Laye uyakwazi ukukhuluma ukuthi ukhuluma into engayisiyo, ukhuluma into engabambekiyo, ukhuluma into engenzakaliyo emakhaya. Angakutsho mhlawumbe ukuthi athi yena izinto ezimqoka okunjengempuphu hayi kuyatholakala emavinkilini, kodwa kutholakala ngokuthi abantu bazithengele